So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Le bukanjani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngutungami linkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uncoma imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches eyokukhuthaza ukukhulumisana elizweni ngenjongo yokulungisisa umnotho. Lanxa umongameli yemasoni Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uzawulungisa umnotho maduze uzulu ahlale kuhle, ingcwethi zithi kazikuboni kusenzeka lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uyayincoma imizamo yenhlanganiso yamasonto eZimbabwe Council of Churches eyokudinga ukukhulumisana phakathi kwamabandla wonke ezombusazwe, abenhlanganiso ezizimeleyo kanye lozulu weZimbabwe jikelele ngokumele kwenziwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe abantu baphile ngcono. Embikwena wethu leizolo ngemva komhlangano ewenzele kobulawayo, iZimbabwe Council of Churches ithe ikhathazekile kakhulu ngokuhlupheka kukaZulu okubangelwa ukudilika komnotho. Ngokunjalo inhlanganiso le ithe kumele uZulu weZimbabwe aqhobe amathambo engqondo endawonye edinga indlela zokuhlenga ilizwe. Ithe njalo izakhokhela imizamo yenkulumo lezi kusikhathana esilandelayo. UMnumzana Chamisa ukuncomile lokho embikwena wethu le enkundleni yeTwitter. IZCC isike yazama ukuletha umongameli yamasoni Mnangagwa loMnumzana Chamisa ndawonye ukuthi bakhulumisane kodwa kwehlula. Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Difa Dube uthi kubalulekile ukuthi ababili laba bahlale phansi bakhulumisane kuqedwe ubunzima uZulu abhekane labo.
Lokhu okuhlongozwa yeZimbabwe Council of Churches kuyinto eqakathekile kakhulu. Umongameli uMnangagwa loMnumzana uNelson Chamisa ngibona ngathi kuqakathekile kakhulu ukuthi abafake abantwana beZimbabwe enhlizweni zabo. Bakukhangele bakubona ukuthi nxa kuze ukuthi kufike abantu abadala laba abakhokhele inhlanganiso le ezamabandla ezokholo. Kutshengisela khona ukuthi abantu badubekile njalo abantu bayakhalaza bafisa ukuthi kube lesisombululo kule nkemenkeme eyenzakala elizweni lakithi yokutshabalala komnotho, yokungaboni ngasolinye lezopolitiki, ukulungisa nje konke okuhluphayo elizwe lakithi eZimbabwe kwenzela ukuthi ilizwe libe lenqubekela phambili, abantu benelise ukuthi baqhubekele phambili bendawonye, sakhe ilizwe lakithi. Nxa singabambana nje kulungisiswe ama differences la khona, ngitemba ukuthi njengoba abezokholo sebe bangenelela kulento bazakwenelisa njalo ukuthi babe ngabantu abasebenza noma babe ngumiglimen. Ukulamula lokhu kungezwane okwenza ukuthi labo baba bengenelisi ukuthi bazohlala phansi etafuleni benelise ukuthi bakhulume kuqondiswe lapho kuqondiswa khona iZimbabwe vele inqubekela phambili.
Khona ungathini ngodubo lonke lolu uZulu weZimbabwe ahlangana lalo imihla lamalanga?
Ubunzima obukhona elizweni babunkomo akusadingi mhlambe lokuthi lesiphofu singabuboni. Sebubona la ngesiphofu ukuthi ubunzima esikhangene labo kunzima kakhulu. Ngitsho lo grade 1, ngitsho lo mntwana ongakayi osase ku ECD ongakahambi ngitsho la ku grade 1 usehle ekutshela ngobunzima obukhona elizweni leZimbabwe. Abantu beZimbabwe bayakhala kakhulu ukuthi akulungisiswe indaba zepolitiki, izinkokheli zihlale phansi zifake ama differences aside. Kulungisiswe ngoba ubunzima lobo sikhangela lobo ukuthi kuyashota izinto zonke iZimbabwe esililizwe eliimporta lezinto ebekade izinto esingazilimela zona, izinto efathi singazenzela zona elizweni lakithi, kodwa uthole ukuthi sesiimporta yonke into, irice into esingayilima elizweni lakithi, impupu into esingayilima elizweni lakithi, kodwa konke kona lokho sesiforced ukuthi sihambe sekuthenga kwamanye amazwe mhlawumbe kubo Zambia noma sikuthenga kubo South Africa. Kodwa ke nxa kungalilungisiswa zonke izinto zona lezi abantu bazwisisane, labo abayehlulekayo ukuthi bawine sofuthi balinde kuphela ukuthi kubuye kwesinye isikhathi esizayo kuyiwe ekhethweni njalo bayezama njalo ukuyavotelwa. Kodwa ke kathesi akusase yiso isikhathi esifanele ukuthi abantu bebelokhu besalwisana ngaleyo ndlela. Kathesi sekuyisikhathi sokuthi kukhangelwe okuyiko okuqakathekileyo okungenza ilizwe leZimbabwe liphume kulobu nzima esikhangelane labo, ubunzima obungakhethi ukuthi ngubani, ubunzima obungakhethi ukuthi i-political party usupporta yiphi. Nxa usiye esitolo kathesi noma usiya ngaphi usiyadinga lokho okudingayo, noma usupporta yiphi i-political party uza kuthola noma uza kuswela. Kodwa kuningi kwakhona uza kuswela. Abantwana abaningi noma abazali babo basupporta iZANU PF noma abazali babo basupporta iMDC banenge abantwana abangahambi esikolo kungenxa yokuthi imisebenzi ayikho, izinto zimile yonke into elizweni. So kudingakala kakhulu ukuthi izinto lezi zonke zilungiswe, ipolitical situation yakithi ibe channeled ngendlela eqondileyo ukuza kwenza ukuthi iZimbabwe ibuyele njalo ibe lilizwe elimangenyawo.
Yena uMnangagwa umbona evuma yini ukuhlala phansi akhulumisane loChamisa njengoba sesike sambona esala esikhathini esedluleyo?
Umongameli uMnangagwa ngibona ukuthi isimo nxa ukuthi ngempela bazimisele ukuthi ubukhokheli beZimbabwe noma bavuselele impilo zabantu eZimbabwe bavuselele lomnotho weZimbabwe, ngibona ngathi kufanele ukuthi adinge indlela noma nxa ukuthi akweneliseki ukuthi yena uqobo lwakhe ayehlangana mathupa lo nomzalo uChamisa, ngibona ngathi kuqhakathekile ukuthi abakwenze kube lendlela noma mhlawumbe kube labantu abazayelisa ukuthi banegotiate le nto le ukuthi baze bayehlangana bahlale phansi bafake ama differences abo eceleni. Ngoba ngibona ngathi ama differences abo eceleni noma umunye ngazethi umunye ngawina, umunye ethi angwina, umunye ethi awina, umunye ethi wawina, kodwa okusalayo ilizwe leZimbabwe is going down the drain.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekwelebhilithane. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uzaqeda zonke indubo uZulu ahlangana lazo empilweni kusikhatshana esilandelayo, ezinye ingcwethi kwezenotho zithi lokhu akusoze kwenzeke nxa uhulumende engaguqulanga izenzo zakhe. Emazwini wethu le izolo emngcwabeni kamnumzana Misheki Velaphi Ncube eNational Heroes Acre eHarare, uMnangagwa uthembise uZulu ukuthi uhulumende uzalulungisisa udaba lokubhidlika komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna uthi akakukholwa lokho ngoba sesiside isikhathi uMnangagwa esenza izithembiso ezifanayo kodwa engazigcwalisisi.
Indaba yama prices ekuthenga izinto is a function of the market. It's not a function yokuthi ungaphonga ukukhuluma njengomongameli or minister of finance. It's a function of the market. And abantu abaproduce izinto bayaresponda, and primarily ngathi to two things, which is e-currency yethu which is depreciating, ama-RTGS, and the ability to source i-forex, which is very difficult. Abantu kumele bethenge i-forex i-parallel market. So now uza ama-producers amaningi bayakutsho ukuthi it's very difficult to price izinto, and bona they are simply responding abaningi bangikhona to the market situation. So kuzaba nzima for uMnangagwa ukuthi elungise izinto lezi which are happening in the market. Ngokubona kwami enye into, of course, kule profiteering ekhona, it's inevitable, which is another animal which kumele beyilungise layo.
Alubana uMnangagwa ethe wakucela ukubana umxwayise, ungamxwayisa ukubana enzeni kahle kahle, eluphathe njani lolu daba?
Mina isikhalazo sami was that into enza ukuthi ama-price eyeqe esenza nje esikubonayo is indaba ye-current. That was the issue which I saw was inkinga enkulu. Akula currency enike confidence. Siyatshintsha ama-currency namhla, i-RTGS hayi sesiya kuma-US dollar. So umuntu who is trying to price ama-products akhe has no certainty. Yindaba i-problem enkulu ekhona, one of them at least. So bengibona ngani kungcono if they had addressed i-situation ye-currency. Umthuli Ncube uthi yena into ye-currency uzayibona mbayimbayi, kathe sekhuluma ukuthi within 1 year uzaletha enye i-currency entsha. So this uncertainty into a contributor to ama price variations as well bonai. The second issue is depreciate our currency, which I mentioned earlier. Now RTGS by Faga by actually 2.5 to 1 in less than 4 months is almost 5 point something to 1. Which means that ama price may change to reflect ama cost lower. And inflation is a third factor which may lose with agency. The rate si hamba konagatesi, if they don't address inflation with agency, is Africa out 100 by the end of the year. So this further contributes to our price allocate. I would say if they could address it in 2023,
Udaba lwemali entsha umtholi akhuluma ngayo kayisoze ibuye iswela yini amandla isifananela lama RTGS lama bond.
Izaswela amandla because evalue currency is reflected by a market, just as we saw in the past amanyama currency abawazama wona ama RTGS ama bearer checks nxa i marketing ela confidence on i government i currency yankhona iyaluza ivalue very fast. So whatever new currency abayiletha yona without reform layo iyabe ingela value too. So and we effectively we continue to dollarize again and nxa sebenza i dollar le is brings a lot of problems for us as consumers and even for our producer to in trying to make our products at a competitive price wise.
Umnumzana Kelvin Manduna ingcwethi kwezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze PhD eHoward University konapha eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulosakhulayo obesenza izifundo zikaform 4 onathe utshwala kakhulu waze wafa kobulawayo ngomgqibelo. Osakhulayo lo uvikwa ebesedilini ekholisa labangane bakhe. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba umkhokheli wenkonzo yeprophetic healing and deliverance umnumzana Walter Magaya lomkakhe sebedonselwe emthethwandaba yinkampani yeHomelink ngemva kokwehluleka ukubhadala isikwelete esingena ku-$23 million. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi abahle okukhulumayo ngohloniphana umoya upindi laphana ekhuluma esejobek esantini ngokuzalwa ngibuya eGwanda endaweni yaseNtebe. Okungijabulisayo ikuthi ikhoti kwazile ukuthi inqume ngokuthi la madoda okungutshamisa lo Monzora bangena ngokungemthetho ebuholeni be-MDC. Lokhu kuyangijabulisa kakhulu. Sengibheka ukuthi-ke uma kuyabe kusenzakala nakuzani kuyenzeke, ngoba phela umnangaga la ucishe wangena ngesifana umegudluza uphekezela umphoko lapha.
Mina igama lami ngikhuthe, ngihlala endaweni yasentabeni yezinduna, entaba zinduna kweshifu khayisa. Ngithanda ukuthi ngithi okusenhlizweni yami ikuthi lokho okuthiwo yikhothi ayikhothi siyakuzwa, kodwa-ke besithanda ukuthi sithi thina ngabe kusenzeka bachiyane lochamisa, ngoba sicabanga ukuthi lokhu kakuphumanga ekhothi kanye kanye, kungabe kulo mlomo kumbe isandla sezana uPF, ngoba bevele sikwazi ukuthi bayamlwisa uchamisa. Bazamile ukumlwisa nge-age limit, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bathenge abanye abantu ephathini khona phana ukuthi bakhuphe uchamisa ukuthi abe ngupresidenti. Lamhlanje sebebuyela back to besiyakhuluma ngendaba endala. Kanti-ke amakhothi ethu aweZimbabwe ehlulekile ukuthi alungise udaba lokutshontshwa kokhetho, bathathisela eliyilo elitshontshe ukhetho bathi yilo ekumele likhokhele ilizwe. Lamhla sebekukhuluma ngalokhu kuyini, bona behluleka ukuthi balungise udaba lweZimbabwe. Njalo enye into engithanda ukuthi ngikhulume ngayo, esikhathini sokungena kukaMnangagwa yena exotshiwe nguMgabe, ngayikhothi yaquma ukuthi kungena umphoko, wehlula konke khonokho ngenxa yokuthi vele baseke izana uPF.
salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga ngendaba eziqhathekileyo lisethulela zona and eziliqiniso njalo. Hayi, thina into engathi yasihlukumeza nje lapha indaba yabantu bezanu-PF lapha. Abokuthi ababuyi ebantwini lapha maba bengela nto abayifunayo, babuya nje ma sekule nto abayifunayo. Babuya lapha befuna ukuvotelwa abaziri Obama, Rice, Landan lapha abadala bathatheka babavotela basuka bahamba nya. Kathesi kunje silo mgwaqo owaninenini abasithembisa ukuthi bazawulungisa kuzekube namhlanje abawulungisi. But kuthiwa Friday mhlaka 10 kuzobuya u-Auxilia Mnangagwa lapha akithi esihlengeni iklinika lapha ya. So yikho siqala ukubona bebhizi bezama ukuthi bevalavala amagodi emgwaqweni cause ngoba sokubuya bani yena uma iMnangagwa lo isikhathi sonke lesade bethulisele zwi. Sebezama ukuthi bevala amehlo akho ukuthi mayebuya lapha ethole ukuthi hhayi bayanceda sibi. Kodwa uncedo lwaba silubone sibi badlala ngathi njalo babani. So vele hayi into engathi yasihluphe emoyeni yethu leyo ukuthi hhayi kanti bayenzani waye bengalungisa into zibehambe right njengoba bazitshela bona bathi banguhulumende oright onakekela abantu ozalungisa izinto zenze right but uncedo lwabo silubone. So vele hayi asibone uncedo lwezanu-PF lo abayenzi khona abakwenzayo eHarare yakuleli lapho abalungisa khona bangabuye bezobe sezihrobha la. Ngiyabonga.
Sanibonani, linjani basakazi beStudio 7 nabalaleli bonke. Ngowambono ngithanda ukudlulisa owami umbono. Ngibongela ama-elections ase-South Africa, abantu bathe ukukhetha inkokheli zabo abazithandayo nakuma-province. Ngithanda ukudlulisa lokhu ukubonga ikakhulu kuqembu eliphikisa le-EFF elaphuma elasobala lisitsho ukuthi i-xenophobia ayikho right. Yikho engibona ukuthi kuyinikeza amandla kakhulu ukuthi abantu bayivotele bayibona ukuthi ingabe ikwazi ukumela abantu base-Africa ngoba i-DA beyikhampena kakhulu ngokuthi ama-foreigners athatha imisebenzi yabantu wathi nasemabhoda abantu bayazingenela. Ngicela ukuthi abantu kakhulu be-South Africa bebekwazi ukuthi khona abantu kabazezeli elizweni besuka emazweni abo ngoba kungelahlupho. Baza ngoba kunohlupho olubahluphileyo kakhulu baze bakhetha ukushiya imizi yabo bazohlupheka kule ndawo bezidinga amadlelo aluhlaza. So ngiyabona ukuthi i-EFF ngendlela ekhampeni engakhona kuzoyinikeza amandla ngethuba elizayo. Uma ingaqhubeka ilweli ama-Afrika kakhulu izaphumelela kakhulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ukudlulisa khona lokhu. Ngiyabonga kakhulu okhetho lwe-South Africa lube nokuthula, kungabanga nodushe, kungabanga nokulwa ezakhamizini. Phambili i-EFF kakhulu, qhubeke ngokukhampena ngokulwela ama-Afrika. Cela ilizwe le-Afrika lilunge iy'nkokheli kuphele nokutshontshwa kwezimali elizweni noku-corruption kakhulu bakhampene ngayo abantu be-EFF. Yikho ekubenza ukuthi bathole amavoti ngoba i-corruption ayilunganga, ibulala amazwe. Ilizwe leZimbabwe lihlupheka nje kanje i-corruption ebisenzeka kuhulumende. So uma bengalwa kakhulu kubelwa ne-corruption mbona kuzobaphumelelisa kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Phambili Julius Malema.
Gama ngusibongo Nkosi Mthunzi, ngilapha eJohannesburg. Mina ngithanda ukuthi kona into engiyibone kukhetho le-South Africa. Izolo ngiyangaphuma lapha dizani le-Johannesburg University. Into engiyibone laphana isimanga kakhulu. I think if ama-Africa singafunda that, i-Africa i-democracy ingakhula. Uyazi i-ANC ibiphithe i-tent layo le-EFF, same vicinity, less than 5 meters away from each other, and mbabone benikana amakhoko bebezana comrade. Hayi, lokhana bekuyinto enhle ukuthi bona hayi bayazi into abayenzayo. Awuzondela umuntu uyazithiyana ngemibono kuye phambili. Sengifisa ukuthi ngabe leZimbabwe layo ngabe iyakifunda into enjengaleyo.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 0860-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Melika angene kwenye inkalakatha yendlu edolobheni leLos Angeles izolo athola imibhobho edlula inkulungwane eyodwa lezinye isikhali eziyingozi. Ele Japan liphakathi kokuncedisa ele Vietnam ukuqinisa ibutho lalo elisebenzela olwandle ukuze lizivikele esitheni salo esililizwe leChina. Sizipheteke izindaba zekuseni ngokukhangela olunye lwendaba ezihamba phambili kwele Melika. Omunye wabasungula inkampani exhumanisa uZulu emhlabeni jikelele ebulenjini be-internet eFacebook, umnumzana Chris Hues, uthi uhulumende weMelika kumele angenele aqamuqamule inkampani le ngoba isinkulu kakhulu njalo isenza umathanda emphakathini. IFacebook ilengatsha ezimbili ezithenge eminyakeni edluleyo ezibalisa olweWhatsApp lolweInstagram. Ngokunjalo uHuwes yena osowasuka kunkampani le uthi lokhu kwenza iFacebook iqine kakhulu njalo ibe yiyo yodwa enza umsebenzi wokuxhumanisa uZulu igcine ingahloniphi uZulu. Amalunga ePhalamende yeMelika lawo abona ngasolinye. Kodwa umnikazi weFacebook umnumzana Mark Zuckerberg uyakwala lokhu. Wena mlaleli njengomuntu osebenzisa iFacebook, iWhatsApp kumbe iInstagram uthini ngalolu daba? Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Denmoyo.
Ngingathi kule merit kule nto ayikhulumayo ngoba siyabona ukuthi iFacebook ubukhulu bayo bule possibility yokuthi kube yiproblem ma kungela ama-controls. Ngakho ngezinye indlela ngingathi into ayikhulumayo ngathi lakhona futhi ile support from abantu be-Congress abaningi ababona ukuthi iFacebook isilamandla amaningi njengoba isi-controller isilabantu abadlula more than 2 billion umhlaba wonke jikelele and then lokuthi i-content yakhona ma ukuthi abayimonithi kahle ngoba ukukhulu bayo kungenzeka ukuthi ilide to singakubiza kuthiwa yi-hate speech ngokubana babe ngasakwanisi ukuthi bacontrole ukubona izinto ezibhalwa ngabantu especially abantu abalenhlonso engalunganga. So ngezinye indlela singakukhangela sithi ya kule merit lokhu akukhulumayo ngoba ungabheka i-control yabo sebe-controller le WhatsApp, ba-controller le Instagram. So kusho ukuthi sebe-controller i-means of communication enkulu kakhulu engayenza ukuthi kungabi lama-controls aqinileyo. Kodwa I think uhulumende la on the other hand ulelungelo lokuthi afake imithetho e-controllayo izinto ezingena ku-Facebook. So njengoMark Zuckerberg yena i-argument yakhe yona leyo ukuthi waye lina njenge-government lingafaki imithetho esizoyilandela kani ukuthi lisinqampule.
Uyatsho njalo uZuckerberg ukubana okumele kulawulwe lapha yibulembu be-internet hatshi i-Facebook njengenkampani. Uthini ngalokho?
Ngathi ngivumelana laye to some extent ngoba amakhampani wonke kule mithetho eyiyona egavena ukuthi ikhampani i-operator kanjani. So uhulumende ma engafakanga ngomthetho ukuthi i-internet i-controlwa kanjani then i-argument kaZuckerberg la iyazwisiseka ngoba okokuqala why lingafaki umthetho e-controlayo than ukuthi linqampule ikhampani. But at the same time sike sabona ngesikhathi esidlulile amanye amakhampani ma ukuthi acreate i-monopoly okusho ukuthi bancindezela amanye amakhampani ukuthi angene lawa compete ngoba ma kule competition siyabona ukuthi even intengo iyehla than magui company you want a controller honking of Facebook. Kuna manje, I think ama advertisement enziwa ngama company hiyo. Yes, you control ama prices akona akekho enye competition. So I think kumeka isense ukuthi buy control ingabi too big ngoba ingaba nkulu kakhulu iyagcina isiba mzima ukuthi control.
Kodwa omunye engabuza mnumzana moyo athi kulicala yini le Facebook ukuthi ayikho enye inkampani encintisana layo.
Well, angeke sithi licala kodwa makuthi amanye amakampani ayazama ukuthi lawo avumbulu iFacebook isebenzise amandla ayo ukuthi lesikhwama esichonile esichone kakhulu iveli bathenge. So kusho ukuthi wonke umuntu njoza lomcabango ongathi uncintisana la iFacebook njengoba sabona iWhatsApp bayithenga kwazama iInstagram lati buya layo bayithenga. So ngezinye indlela vele kusho ukuthi any company omunye umuntu lo ongabuya lomcabango ukuthi a create icompany efana leFacebook bazovele bayithenge ngespeed ngoba sebesebenzisa imali. So vele sebebulala icompetition ngoba bavele bawathenga lama company angasakwazi ukuthi operate independently.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ungumgcini sihlalo weMDCT kulelo lizwe.
Intsuma ntsuma lele daba Intsuma ntsuma lele ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Agulunganga wenzayo Intsuma ntsuma lele ndaba Intsuma ntsuma lele ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ave sabe sithi
wena Bathethe kazi labantu wena
Ngabe sabe sithi
wena basumeza abantu wena
Ngabe sabe sithi
wena ungumbulali wena
Akulunganga akwenzayo
sikhulume nasithetheni
Akulunganga akwenzayo
sikhulume nasithetheni
Chani ulelisi Lipila na babulali Lipila chani ulendao Lipila na batumisi Ingabebe lisabisa na Lasila ketu uchula
Yinsuma nsumane kusho uBheki Inkosi Ngwenya Itshahale Nkabazwe Sigqibela ke izindaba zekuseni Kodwa singake sihlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa unqoma imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches eyokukhuthaza ukukhulumisana elizweni ngenjongo yokulungisisa umnotho. Aige kwanele zihlobo standekayo kodwa likhumbule zikona iza kusihlwa half past 7 olivalelisa yo ngowenu untungamili inkomo asihlanganeni ngomvulo.